sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 17 Mabasa 2018 ngo Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantwana kumele balondoloze kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunandzelela imihlobo yokuhlukumezwa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzela abantwana idili eHarare lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe kusasa.
Enkundleni lapha emthethwandaba besikhangelane lodaba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bhebhe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimbolo lamalogo ebandla lelo.
Umkhokeli welinye lamacele e-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe usemthethwandaba ophezulu oyayigot lamuhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBrithani leMelika zizakwanelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ngizosizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokukhuphuka kwesilinganiso sabantwana abaqhubeka behlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa ukudlengulwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulela amazwi kumbiko wakhe emkhosini wedili alenzele abantwana enkundleni yeCity Sports Center eHarare ukwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantwana besikolo abavela ezigabeni ezilitshumi zelizwe bamkele ngenjabulo enkulu ukufika kukamongameli Emmerson Mnangagwa enkundleni ekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa kanye leziphathamandla zikahulumende eCity Sports Center. UMnangagwa uthethe leli thuba ukuxwayisa abazali ukuba banakekele abantwana ukwenqabela ukuhlukumezwa kwabo.
Abantwana kumele balondoloze kiyo yonke imihlobo yokuhlukunyezwa. Kumele njalo bafundiswe babe lolwazi lokunandzelela imihlobo yokuhlukumezwa.
Esinye seziphathamandla kugatsha lwezemfundo umnumzana Paul Damasani ugcizelele amazwi kaMnangagwa. Abantwana bakhuthazwa ukumangalela labo ababahlukumezayo ngendlela ezehlukeneyo ebadaleni lasemapholiseni kungelani lokuba ngubani okwenzileyo lokho. Uhulumende na uthi uzodlala indima yakhe ekuvikeleni abantwana ngendlela ezehlukeneyo ikakhulu esebenzisa imithetho yelizwe. Uthi zizojeziswa kanzima iziganyi ezihlukumeza abantwana kungakhathalekile ukuthi zilezikhundla bani kuhlangothi zempilo. Bayaqonqoselwa abantwana ukuthi baziphathe njalo behlukane lezokusebenzisa okudakayo. Bekunemicimbicimbi yokulibazisa bonke abakade bekulombuthano ogoqela umculo wengoma zomdabu kunye nomhlabelelo osakhulayo olodumo owaziwa ngelokuthi Killer T. Yimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
IZimbabwe kusasa inanza usuku lokuthola uzibuse loba nje iningi labantu lilembono ehlukeneyo ngaleli langa besithi inkinga ababhekane lazo azikhombisi ukuba ilizwe lathola uzibuse. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolo daba.
Kusasa abantu bakhangelelwe ukuyabuthana enkundleni eye White City Stadium ngobulawayo lapho umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosazana Angeline Masuku akhangelelwe ukwethula inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokunanza ilanga likazibuse. Abezomvikela abasakhulayo labaculi abehlukeneyo bakhangelelwe ukwethula imidlalo ehlukeneyo yokujabulisa uZulu ozakulo umkhosi. Inhlanganiso ezizimeleyo uZulu kunye namabandla ezombusazwe aveze imbono yabo ehlukeneyo ngaleli langa kodwa bethi yebo sekulilanga nje abalihloniphayo ngoba akukho okukhombisa ukuba balijabulele bayadubeka. Isikhulumi senkosi umzilikazi wesibili umnumzana Greta Sibanda uthi njengomthwakazi kunzima ukuthi leli langa balijabulele ngoba lokhe bephila nzima ukwedlula lasembusweni wabahuquluzi benotho.
Elanga likazibuse thina njengabakomthwakazi kuba nzima ukuthi sibe lakho esingathi sibe sikulungiselele ngoba thina njengomthwakazi sivela sikayithole independence. So ukuthi sithokoze ngaleli langa angiboni ukuthi komthwakazi kuyasebenza.
Umqoqi jikelele wenhlelo webandla le-PDP umnumzana Sengezo Chabangu laye uvumelane lo Sibanda esola umbuso webutho ethi ayisikho abakukhangeleleyo ukuthi libuse.
Ilizwe leZimbabwe singeke sikhuthaze uZulu ukuthi khankase njalo ahloniphe ukuthathwa kwelizwe ngamasosha. Abantu beZimbabwe balilwela ilizwe leli bencedisana njalo lamasosha ukuthi balikhulule. Amasosha kakhululanga ilizwe ukuthi basibuse.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Helen Mpofu uthi akula okokujabulela ngaleli langa ngakutsho yikukhuthaza abantu ukuba abaphume bayebhalisela ukuvota ukuze bazikhulule ebugqilini obukhona.
Ilanga le-independence likhanya akula malungiselelo. Thina njengamaZimbabweans siphongukuselebreta ukuthi lilanga nje elakhululwa ilizwe ngo-1980. IZimbabwe ayikhululekanga, ngcono sibambane abantu behambe beregister ngoba lokhu kuvuliwe. Beregister sikhulule iZimbabwe.
Kusasa iZimbabwe inanza uzibuse wesimachumi amathathu lasifica mine mibili okwakuqala ingekho phansi kombuso kamnumzana Robert Mugabe kodwa abantu bathi akula nguquko asebethe bayibona kusukela ilizwe lithatha uzibuse ngoba baphakathi kobuyanga obudlulisileyo. Iningi labantu liyadubeka alilamisebenzi ezibhedlela odokotela labongi bakhalala imisebenzi amabhanga awalamali imigwaqo ifile indlala ibambile kuthi labafundi abanamali yokuya esikolo njalo abaphila ngcono ezweni ngabasembusweni. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ezinye zezakhamizi zeHarare zithi azilalutho ezingalutsho ngemikhosi yokunanza uzibuse ekhona kusasa ngoba iningi lazo azikaboni ubungcono bombuso weZANU-PF kusukela ngo-1980. Kodwa kulezinye njalo ezithi leli langa kumele liqakathekiswe ngoba abalwa impi yenkululeko banikela impilo yabo ukuze abantu abansundu bazibuse. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Esinye salabo abangela abakukhangeleleyo ngaleli langa ngosakhulayo umnumzana Trevor Gumbo othi abalwa impi yenkululeko yibo asebebone ilizwe bephatha uZulu uChapa njalo besala ukusuka ezikhundleni.
Hayi, eqinisweni mfowethu, i-independence thina sibona ukuqakatheka kwayo. Ngoba singaqakathekisa i-independence kuyaphanda ukuthi sesiqakathekisa bona abathi bali impi. Laba abathi bali impi abafuni ukushiya izikhundla zakhona ngoba bathi bona baleli lizwe sokuthi ukuthi izikhundla zakhona ngezabo.
UThabani Nyathi uthi njengabatsha abasabona ukuqatheka kwelanga leli selikhanya lingelani labo.
Significance down the line thina kithi ebantwini abayintsha asisakuboni because xa sikhangelele ukuthi sibe siphile elizweni eliku-independence elizibusayo ukubusa kwangkhona kuhlukile ngoba ababusi yibo abazibusayo thina asibuswa ngoba kulento eziningi esingazibenefitiyeyo njengabantwana abancane njengentsha njengesizwe so isignificance ye independence elanga lezibuse kanye iquality kangako njalo kanye boni ilokhu isinto eyiyo
ingcishe zombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe lelilanga linikeza uZulu isikhathi sokukhumbula lapho avela khona lokuzinikeza okwenziwa ngabalela uzibuse
ilanga lokuthakazelela uzibuse lisenza sinanzelele ukuthi lapho esavela khona kwakungekho lula njalo kuqakathekile ukuthi uhulumende alondoloze amalungelo abantu kuqakathekile ukuthi uhulumende anqande konke okungayenza ukuthi ilizwe libuyele kulabo ababe sithathele umkhonomi lokuzibusa kwethu lobuluntu bethu njengezizalwane zaseZimbabwe.
Osakhulayo unkosikazi Thandeka Mabhena uthe uzibuse wabatsha usekhatshana njalo lelilanga alitsho lutho kuye.
Ilanga le-independence lilanga elibaluleke kakhulu embalini yeZimbabwe ngoba lilanga eZimbabwe eyathola ukuzibusa okugcweleyo esingathi kuzibusa okugcweleyo ngoba ngokubhalwe ephepheni. Kodwa nxa sesikunanzelela kuhle kuhle akukho ukuzibusa lokuyana kwaba yikukhululeka ekubusweni ngabalungu kodwa sisiya kubuswa ngomuntu omnyama ingakho akula sisindo ukuthi kuthiwe sakhululeka thina silokhu sisabandezelwa ngomunye umuntu omnyama ukuzibusa kwethu kulokhu kusasekhatshana.
Izizalwane zeZimbabwe phakathi kwelizwe nalezo ezisemazweni zizabe zinanza iminyaka engamachumi ayisithilagalombili. Ilizwe lathola uzibuse kusasa mhlaka 18 Mabasa ngesikhathi uZulu ekhala ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akatshengisi inguquko kulokamnumzana Robert Mugabe ukunakekela uZulu labatsha. Umnangagwa uzabe esemkhosini omkhulu ozenzelwa eNational Sports Stadium ozagqitshwa ngomdlalo omkhulu wenguqu phakathi kweqembu elimele iZimbabwe lelakweBotswana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Le iStudio 7 lisizwa sisakaza siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Umkhokeli welinye lamacele eMTC unkosazana Thokozani Khuphe ubesemthethwandaba wephezulu uhighcourt lamhla ephikisa isinqumo selinye icele laleli bandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Jamisa esimvimba ukuthi angasebenzisi ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu zebandla leli. Ubathabele Masuku usathulela lolu daba.
Obesahlulela udaba lolu High Court ngumnumzana Francis Bere njalo yena uthe usafuna isikhathi sokuhlaziya ngakho ke umthethwandaba uzoqhubeka uhlala ngeviki ezayo mhlaka 24 Mabasa. Umnumzana Lucas Nkomo obemele icele likaChamisa uthi bebesemthethwandaba bezama ukuvimba unkosazana Thokozani Khuphe ukuthi engasebenzisi ibizo lokuthi MDCT kanye lempawu zalo
kudleni lapha emthethwandaba besikhangelane lo daba olulethwe libandla le-MDCT lizama ukuthi livimbele kumbe limise uThokozani Khuphe no-Abednego Bebe ukuthi bengasebenzisi ibizo lamasimboli lamalogo ebandla lelo uma besenza umkhankaso wabo ngaleli iqembu asebelibumba abalibiza bethi MTC labo.
Obemele icele likaMakhuphe umnumzana Love More Maduku yena uthi uMakhuphe nguye okumele asebenzise ibizo lelo njalo ikhomishini ebona ngezokhetho izaphathisa ukuhluza lolu daba.
Zotanga lichita umesimsta uya kudare nekuti vakhuphe vakasuiwa nevamwe vavo.
Lemthe besimteta ndava ngova Makhuphe isuwa nabanye bakhe besithi ingasebenzisi ibizo le-MTC kanye lamakhalazi lokunye. Ngakho silapha sithi indaba le ingakayiphambili ivele i-MTC ngubani ngoba uMakhuphe nguye umongameli osemthethweni kusukela ngesikhathi kubhubha uSwangirai. Njalo sithi akula ndingeko yokugijima ngoba lokhu kuzalungiseka ngesikhathi sesisiya ekhethweni. Okwamanje sesilinde ukuthi sizwe isinqumo sodaba lolu ngivikezayo.
Osekela uMakhuphe unkosikazi Thamani Moyo Uthega lansolo ngokwenzakele emthethwandaba.
Angilansolo lakho ngibona ngani njoba angithi akukapheli kuthiwa izaba izangena futhi nge Tuesday lapho kuzaba khona le final sizayizwa ukuthi kuhamba njani.
Ukuxabana phakathi kwebandla le-MDCT kuqale ngesikhathi owaye ngumongameli webandla lelo uMui uMorgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ababili khona kuvele kulo makhuphe. Ngemva kokubhubha kukaTsvangirai, idale le-National Executive Council yakhetha uChamisa ukuthi abe ngumkhokheli webandla kwasekuxotshwa uMakhuphe. Okuyikho osekukhokhele ekuthini amacele womabili aqale ukulwela ukusebenzisa ibizo lokuthi MDCT. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo lwabasakhulayo olezi connection namuhla sixoxa ngelanga lokuthola uzibuse ele independence lona elinanzwa kusasa. Kambe lichoni leli langa kini njengabasakhulayo? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini letu leFacebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezethekelela eBritane leMelika zizakwenelisa ukukhanga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bavule amafektali abo kweleZimbabwe. Kodwa kulabanye njalo abathi iziphathamandla lezi zingaphumelela ukwenza lokhu. Okwamanje umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe uRetired Major General Sibusiso Moyo, uMnumzana Patrick Chinamasa okuhlangothi lwezemali kanye losibalukhulu webhanga elikhulu leZimbabwe uMnumzana John Manguja bakwalemelika lapho abahlangana khona labo somabhizimusi. Kulezinye njalo iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ebezixoxisana labo somabhizimisi kweleBritani ngokuyavula amafektali kweleZimbabwe. Umoyo uthi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshengisa ukuthi balakho ukuyavula amabhizimusi abo eZimbabwe.
Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo oyenzakalayo eZimbabwe. Bathi bona sebe clear ngemvelo and ne direction esesithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Kodwa ke ingcwedi kwezomnotho ezimele yodwa uMnumzana Arnold Ndlovu uthi akulaludo oluzaphuma kuhambo ezenziwa iziphathamandla zikahulumende.
Ukuhamba kukhangelelwe sibili ngoba indoda edingayo angeke idinge ihlezi phansi. Ukuhamba kwabo akakumangalisi ngingakufanga leyo ndlela, kodwa intombi ayisihambi siyakhombisa anxaka lenkulu ukuthi into sezatshintsha. Nxa ezele yona inhle isithombile amajaha ayibonta hayi leya ntombi isithombile. And ungakhohlwa khona vele amehlo omhlaba wonke vele ade eseZimbabwe akula okutsha abangakuveza. Into enkulu ukuthi baveze isimo esikhangayo sikahulumende esizenza khona lo muntu olemali angabi lokwesaba.
UNdlovu ugcizelele esithi osomabhizimusi bakwamanye amazwe besaba ukuthi umumo wezombusazwe ungaba mubi kakhulu njengoba ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzayo.
Into enkulu ingxaki abazihlandayo ukuthi khathe silanda ukhetho, so baningi abathandabuza ukuthi khona kuyawela ngaphi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Phesi Mcijo, ingcwedi kwezokudlelana kwezisebenzi lohulumende.
Akulalutho engibona ukuthi baza kuya lalo ngoba uzothola ukuthi esemabhuzimusi ngabantu abalemali zabo abafuna ukuthi bayezifaka lapho okusebenzeka khona. Ukanti-ke behlulekile ukusebenza for the past 38 years, lokhu beyiphathi inye, lokhu bele same manifesto, same policies, indlela ezifananayo.
UMcijo uphinde wathi abanye osomabhizimusi lokhu besethuswa ngumthetho wokwabela umnotho abansundu kweleZimbabwe o-Indigenization Act loba nje usanda kuguqulwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Engikwaziyo ngangosomabhizimusi ukuthi basakhangele futhi lokuthi khona ama-election bazahambisa njani njengoba lokungena kwabo bangena ngendlela ekhanya ingaqedakali.
Bakhona njalo abalemibono engafanile kaNdlovu loMcijo. Omunye wabo ukansila wakobulawayo uNkosikazi Lilian Mlilo.
Ngibona ngani bakubangeneli
Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule laye uthi zisebenza kadalala iziphathamandla zikahulumende ezidinga osomabhizimusi bakwabanye amazwe.
Into abayenzayo sibili iza luthola usekelo olukhulu kakhulu kwabamabhizinisi ngoba umpresident uhle wasecala egijima esehle egijima esithi yena hhayi iZimbabwe ivulile amasana ama-investors ababuye bezoinvesta eZimbabwe.
Uphinde kwathi osomabhizimusi bakwamanye amazwe batshelwa amanga ngabantu abakumabandla aphikisa elibusayo.
Yibo abantu abasupportetha inhlelo zethu ezokuthi lizwe lethu lithuthuke phasi phambili ngoba babona bafuna ukuthi ngelilanga kodwa abakukhalelayo ukuthi bavuke bebusa ukuthi into zilunge ngabalandaba lakho lokho kodwa bona bakhalela ukuthi kona kwala kuhlale izinto zihlala zilukhuni eZimbabwe bengavumi njalo kusokulo tshintsho bengavumi nje ngokuthi bona bafuna ukuzilungiselela bona.
UNdlovu uthi uhulumende weZimbabwe uphila ngamanga kuphela hathi izenzo.
Kulo uhulumende lo sesizwe izithembiso ezinhle kakhulu but singabantu abahlanekileyo thina sesazizwe izithembiso zokuqala ndabe sikhala sizitshelwa njalo nje yiyo yona leli ibandla leZANU-PF. So amadoda lawo khona okukhulu abaza kutshintsha kumbe asebekwenzile ukuthi sithembe ukuthi bazakuguqula izinto hhayi angiboni njalo uyakukhombisa phandle ungakakhonjwa ngikhaya lako futhi hhayi akusize kukuncedeleki ngoba nxabe kuyo somabhizinisi abana kumele bemukelwe yithi kuyukuthina sesitshengisa injabulo nxanalokho sesithala sitshengisa kuthanda abuza kobe zikubana silanda ukhetho imona zane kudlalisa nje kwama-resources esizwele singelawo.
Ilizwe leZimbabwe elagcina ukuthola usekelo lwezemali oluvela emazweni achiyeneyo ngomnyaka ka-1999 lizama ukuvuselela umnotho ngaphansi kukahulumende kaMnangagwa wasusa umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli esikhundleni nyaka yenye. Kubekela pambili sehluleka ukunqoba iqembu lomdlalo wenguqu eleDynamos emidlalweni yalonyaka eyeCast League laka Premier Soccer League. UJoseph Njanji uzathulela lolu daba.
Isimo sengalani ngemva kwemidlalo yesithupha kusigaba seCastle Laga Premier Soccer League siveza ukuba iqembu leDynamos lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane lile mihlomelo emithathu. Le mihlomelo liyithole ngemva kokuba libe ngutshikilo bhanqa emidlalweni emithathu ukuthi kweminye emithathu linqotshiwe. Umsekeli weqembu leDynamos uNyasha Chiweshe uthi akaselalo ithemba elokuba iqembu leDynamos likhona lizavuka lincintise ukuphakamisa isicoco.
Ah, mina ngikho happy ngendlela ithemba yenza ngakhona. Hayi, relegation ngibona intermediate esikhona la ukuthi fight le relegation yinto esikhona ola kuphika ayinto zivele zaphambaniseka kuphuma inkulumo zalo kodwa kuthiwe kabhadala imali zakhe lama players ikwapho uphamaniseke yonke into akhona ngokuthi every season kuyabuild i-team ngathi every season kokubula lilo kwezenini i-team kwabo because ama players every season abaliwe ngenxa yokuthi abakhiphe imali.
Iqembu leDynamos leZPC Caraiba elihlezi emsileni wengalane lile mihlomelo emibili yiwo kuphela amaqembu angakanqobi kumidlalo yalonyaka. Phezu kwengalane iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi esinqongweni ngemva kokunqoba ele-Harare City nge-3-1 ngomgqibelo. Kwathi lelo ebelikhokhela emavikini ayedluleyo elinikeza iplatinum lona laba ngutshikilobhanqa 1-1 lele-Shapani Mine. Zombili izimbamgodi zelitshe leplatinum zile mihlomelo elithumi lesithupha iqembu ngalinye kodwa ele-FC Platinum lihlezi phezulu ngoba lihlohle kaningi. Iqembu elisile ngesikhala senalithi ekugunyulweni kwisigaba saphezulu elebulawayo esithi kuzamele libophe ziqine njengoba liyala lilokhu lisehla engalaneni yemiklomelo njengoba seliphenduke umthajuzwa. Abafana bakamasipala wedolobha lakobulawayo basendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo bele miklomelo emine. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yebo mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi leVOA ndebele ngomvulo. umkhumbulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Nilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kodwa sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele Bangladesh uyayilandula imbiko ethulwe ngele Neymar elithi libisele ekhaya iziphepheli zohlobo lweRohingya ezimbalwa. Ikansili ebona ngezomvikela kunhlanganiso yamanyano omazwe omhlaba e-United Nations Security Council isisole kakhulu ukuhlaselwa kwenkamba yebutho layo ngenyakatho yeleMali. Isikhulumeli sebutho elilondoloza ukuthula kule Mali sibika ukuba kubulewe isoja elidabuka kule Burkina Faso ekuhlaselweni kwenkamba yeTimbuktu. Walimala amanye amasoja ambalwa akuqela ayisikhombisa adabuka kule France. Sesiyalitshayela ke ezomculo sitshaye ke iSoul Brothers like lizwele sibo ukuthi sinambithe kancane. Kanda kanda labo phela ama Soul Brothers besithi uSomandla sengakehlukani ngothi sikhangele ezinye indaba ebezigokela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa wenzele abantwana idili yeHarare lamhla lokwandulela usuku lokunanza ilanga likazibuse weZimbabwe elikhona kusasa. Umkhokeli welinye lamacele leMDC uNkosazana Dokozani Kuphe ubesesimthethondaba waphezulu oHigh Court lamhla ephikisa isinqumo sokusetshenziswa kwebizo lempawu zaleli bandla. Kulezi zalano zeZimbabwe ezithi kaziboni ukuthi siphatha amandla zikahulumende ezethekelela eleBritane leMelika zizakwanelisa ukuganga osomabhizinisi bakwanye bakwamanye amazwe ukuthi bazovula amafektali eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluvalelisayo uCape Stone.
Siya Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.